soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izinubandaba olamulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 22 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezicubungula ezombusazwe zithi ibandla lezanu PF lilakho kunqoba kukhetho oluzayo lingaqhubeka lithola amanani aphezulu ezigabeni lapho elilosekelo khona.
Kodwa esikubona manje ukuza ndawonye kwabaholi ngaphansi kweqembu leli i-CCC sibona ungathi kuzanikeza kuvusele le nomdlandla omkhulu.
Ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe enqali qathaniswa lemali yakwamanyamazwe sokubangele ukuthi intengo yokudla ikakhulu isinkwa ikhwele ngesilinganiso esikhulu.
Abalungisa isinkwa sibe sithi bona sokumele bakhweze labo isinkwa, kodwa abantu makhaza abasenelisi.
Uhlelo lokubalwa kwabantu olusungulwe izolo luyaqhubeka namuhla elizweni, lapho inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaza ukuthi impumela yabo ibe ngeqotho.
Abantu akudingi ukuthi baze babalwe ngamasosha, babalwe ngama-CIO, babalwe ngamapholisa, kodwa bamele babalwe ngendlela vele okufanele kubalwe ngayo abantu okwenzeka umhlaba wonke jikelele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso ezizimeleyo kanye lengcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ibandla lezanu PF lilakho kunqoba kukhetho oluzayo lingaqhubeka lithola amanani aphezulu ezigabeni lapho elilosekelo khona. Inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ithi ukhetho olwedluleyo lukhomba lokhu okugcizelelwe yingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Norman Pinduka wekolitshini le-Africa University obesethula impumela yokudingisisa kwakhe ngalolu daba eHarare. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
Iyahluka mhlawumbe kwabanye abantu nabo abantu sizabona ngokungefani. Uma i-Citizens Coalition for Change ingasebenza ngalendlela inyuse kakhulu amasokisi njalo ibe nabantu abangayilekelela ngezinsiza zokulwa ukhetho, lapha ngikhuluma phecelezi ngama resources, amathuba ayo abukeka emaningi kakhulu ngoba sizakhumbula ukuthi umsakazi into eyiyona ebeyingcindezi enkulu ukuthi iMDC ihluleke ukulwina ukhetho. Kwaba yikuhlukana kwabaholi bayo, yikho lokho nje okwadala ukuthi sibone amandla ayo encipha uma singabheka sisuka la eyaqala khona ukuncintisa okhethweni ngo-2000. Kodwa esikubona manje ukuza ndawonye kwabaholi ngaphansi kweqembu leli i-CCC sibona ungathi kuzanikeza kuvuselele nomdlandla omkhulu kubantu akade belandela amaqembu aphikisa ikakhulu kuseyi-MDC. Izanu PF uma sithanda ukubuka ngokwenza kwayo iyenza okweqembu elethukileyo, ayizethembi engase futhi ikwenze kunyuke kakhulu isimo sodlakela, ngoba yilo phela oluvamise vele ukuthi lubasize uma kusize insiza okhethweni kube yilo oluvalekelelayo ukutshala ukwesaba ebantwini bavote hayi ngoba bevota bekhululekile ngenhliziyo zabo kodwa bavote bevota besesimeni sokwesaba ngoba manje uma ulalelisisa lapha phansi usiya ngezindawo ngezindawo abantu bayakhala kakhulu
lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuthi intengo yokudla ikakhulu isinkwa ikhwele ngesilinganiso esiphezulu. Uhulumende uthi idola leZimbabwe nxa liqathaniswa ledola leMelika liyisilinganiso esingamadola eZimbabwe alikhulu lengxenye i-150. Kodwa emkambo wensitha idola leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe adlula amakhulu amathathu, $3.50. Lokhu kutsho ukuthi intengo yesinkwa ilokhu iyidola elilodwa leMelika nxa ulithenge emkambo kahulumende, kodwa nxa ulithenge ngowensitha liba ngamadola amabili lamasenti. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera.
Umkambo kahulumende uthi yena khathesi imali around 150 Zimbabwean dollars to $1. So sokusitsho ukuthi isinkwa sesiyinga $2.20 kumbe $2.27. Kodwa umkambo wensitha uthi wona imali isifinyelela kubo $350. So isinkwa silokhe siyi $1. Kodwa okukhona yikuthi ngenxa yokuthi empi khona ngale e-Ukraine lapho esithola khona i-wheat enengi lapha eZimbabwe sokusitsho ukuthi intengo siyakhwela i-Grain Millers Association yakhweza intengo ye-wheat nge 31% last week so usitsho ukuthi isinkwa laso abalungisa isinkwa sithi bona sokumele bakhweze labo isinkwa kodwa abantu makhaza abasenelisi ukuthi basithenge isinkwa ngentengo leyo sikhona khathesi.
Uhulumende wayeke wafaka imigoqo yokuthi abantu bayenelisa ukuthola i-$50 ngesisindo esingaso sensitha. Ungasitshela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani njalo kuyini okungaba kwabangela ukuthi lungasasebenzi?
Uhlelo lolu lusasekhona sibili kodwa abantu abanelisa ukuthi bathole leyo mali kumbe esingathi ama-categories angkhona basengabantu abagogekileyo labantu esingathi aba-elderly kumbe abadala kusosiyethi asebekhulile yibo alokhe benelisa ukuthi bathole i-$50 leyo besebenzisa i-offshore. Kukhanya njengani besekulabantu abaningi ababethola izimali lezi bezithengisa ku-black market. So uhlelo lulokhe likhona sibili kodwa seluncedisa kuphela abagogekileyo labona labo asebekhulile.
Ukuze abantu benelise ukuphila bayenzani, kuyini abakuthengayo njalo ngemali evela ngapi njengoba kukhanya abantu bekhala ngokungabi lemali?
Impilo inzima lapha eZimbabwe. Ngingathi mina i-Consumer Council of Zimbabwe ngabo February bebesithi bona imuli elabantu abangu 6 ibifuna 89,000 RTG yes uze baphile nje begade ukuthi bahambe emsebenzini lokuthenga engathi ngama basic. So abantu abane abanengi sebesenza imisebenzi emibili kumbe emithathu ukuze into zihlangane, kodwa okukhona ukuthi abantu bathwele nzima, bathwele amagabha afuzayo, into azihlangani, umkhonomi awumanga kuhle ukuthi banganceda ukuthi abantu baziphilele ngendlela singathi esikhangelela thina. So abantu abaningi bangikhona bayathenga lokhu lalokhu yabethengisa lokwenza nje imisebenzi, abanye bangikhona ngabalimi.
Umnumzana Masimba Kujera yingcwethi yecubungulayo ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Uhlelo lokubalwa kwabantu i-census olusungulwe izolo luyaqhubeka lamuhla elizweni, lapho inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaza ukuthi impumela ibe ngeqotho engasoze ibangele ukuncitshwa kwezinye izigaba zelizwe amathuba entuthuko alingana lezinye. Idolobho lakoBulawayo landise ukuphikisa impumela leli sithi inani labantu liphezulu kulalelo elande ukuphuma kulolu hlelo. Abanye basola ukuphatheka kwabezomvikela labatsha bebandla leZANU-PF ngobuningi babo kulolu hlelo olwande ukuqutshwa izisebenzi zikahulumende ikakhulu ababalisi. Inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency iZimstat eqhuba lolu hlelo ithi ikhuthaza abantu ukuthi bebalwe bonke lemideni yabo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe.
Asisuthisekanga la kancane ngendlela lolu hlelo oluqhutshwa ngakhona, ngokuba luqhutshwa sengathi yi-military operation, kanti lo hlelo lokubala abantu akudingi ukuthi baze babalwe ngamasosha, babalwe ngama-CIO, babalwe ngamapholisa, kodwa bamele babalwe ngendlela vele okufanele kubalwe ngayo abantu okwenzeka umhlaba wonke jikelele. Ngoba nxa ngabe kuluhlelo olubonakala lulamasosha kakhulu, lwenza abantu bethuke bacabanga ukuthi mhlawumbe kukhona okunye okwenzakalayo, le mbuzo ezabibuzwa abantu baza kwehluleka ukuthi baza kwesaba ukuthi bayithendule ngendlela efaneleyo, ngokuba becabanga ukuthi mhlawumbe kukhona ubunhlelo obuthile okunye okuthile okudingakalayo ukuthi bazakale ngakho, kanti ke yikubalwa kwabantu nje. Ngakho ke hayi, kasithuthisekanga luhlelo selusethusa abantu kulokuthi lubaphathe ngendlela njalo lubakhuthaze ngendlela efaneleyo.
Siyananzelela njalo ukuthi kwande ukuba lokuphikisana ngenani labantu ikakhulu edolobheni lakoBulawayo. Kambe kathesi kuyini esingakubona kusenzakala? Njalo liyabona yini kule mpawu ezitshengisa ukuthi uhlelo lolu lungaqhutshwa ngemfanelo?
Vele kakuthembisa ukuthi abantu bazabalwa ngendlela efaneleyo. Kungathi kule njongo vele yokuthi kwezinye indawo kube labantu abalutshwane. Ngivele ngokubona kwami kuza kwenziwa vele khona lokho, ngokuba kuyancedisa futhi kuma constituencies. Nxa ngabe sekusabiwa ama constituencies, ibandla elibusayo liyabe lifuna ukuthi indawo lezo ezisekela lona zibe labantu abaningi ukuze zibe lama constituents amaningi. Kanti ke idolobha lakoBulawayo vele lilabantu abaningi kakhulu kulalokho okukhulunywayo, lokho kuqanjwa bo 500,000-600,000, sikhuluma ngedolobheni lama million abantu. Ngakho ke khona lokho ngibona sengathi kuzabuya kuphume kube yikho okukhona, ukuze lezo ndawo zithole imali encane zingathuthuki zihlale zinjalo. Kanti ke zeqembu elibusayo zibe labantu abaningi ukuze lithole ama constituents amaningi, libe labantu abaningi ephalamende kulalokho eliyikho khona endaweni ezilula ukuthi zilisekele.
Lo ke ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ekhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Panda. indaba lakwele South Africa lithi umthethwandaba weLimpopo ufumane isizalwane seZimbabwe uAndrea Imbayaro elecala lokudlwengula lokubulala umlungu kwele South Africa ngomnyaka ka-2014. U-Imbayaro ubikwa wabaleka wabuyela eZimbabwe ngemva kwesehlakalo lesi, kodwa wasebuyela ngomnyaka ka-2020 lapho abotshwa khona. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi isikhulumeli sedalela ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda uthi idale kumele likhangelisise imithetho elawula abebutho ukuze bengaziboni belamandla ukwedlula umthetho. Umdenda ubekhuluma ekolijini lezomvikela eleNational Defense University eHarare. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Angibingelele nami kustudio 7. Nami bese ngikhuluma ngendaba yedudula. Indaba yedudula le abaqala ukuyizwa manje iqale ngo-2018 e-Alexander. Abantu baseZimbabwe labaseMozambique batshaywa kakhulu ngo-2018. Mina ngihlala khona ngase-Alexander, satshaywa saxutshwa khona laphana e-Alexander, sayalala ema-police station. Ngamalanga amathathu uPremier uMakhura wabuya lapha ezokhulumisana labahlali baseAlexander. Yikho lapho kwaqhamuka khona igama elithi Dudula, bethi siyabadudula, betshela yena uPremier ngokwakhe wehlule kuba controller. Indaba yakhona yanyathezelwa. Ngicabanga ukuthi uSibanda olobu sikhulumile ama-diaspora uyayazi. So indaba endala abantu bakithi kwabangena kakhulu enkingeni, bathathelwa yonke into, bathathelwa nezindlu, amafoni bathathelwa, indaba yatshayelwa phansi, ayizange ikhulunywe. So iloku itshintshwa, itshintshwa, itshintshwa. Enye into ebengifuna ukwazi ukuthi njengoba sasikhona laphana e-Alexander, ama-CIO aseZimbabwe ayekhona namhlanje akhona ahamba le dudula, yona lekhona idudula akhona, abhadalwa ngubani? Njalo ukuthi besiloko esithana ngamakhanda nje ithi hayi khona kuthiwa ubhekicele kayazi kanjani, ngoba uye ohambe laphana uyazi ukuthi u-Elvis ufe kanjani, efelani, uyazi ubhekicele ukuthi bambulaleleni. Akufuni nje ukuthi abantu bebecatha ngomunye, siyazi siloke siyilandelela khona lapha, sinamaloya bezama amaloya, kodwa kwehlula abantu ngoba ama-government aphakathi. Kuba bengekho kuba kudala bakhuzwa, kunama government wonke yakithi neyangapha ama ruling party akhona baphakathi khona lapha. Wasichaya kakhulu kudala, sikhala lapha mina ngineminyaka ethi 38 years ngihlala khona lapha eAlexander, kodwa izinto zintshe phambi kwethu.
Indaba leyi ezimstats leyi engiye ngayibona emaphepheni ukuthi kube le corruption kulama sex scandals, kungeniswa abantu ngendlela engayisiyo, into engaqondanga. Njalo kule ndaba ehluphayo eyenze abantu bemagnota abaningi la kobulawa nxansizwa, abagogile, ababalisi, abaphila persons with disabilities, abaphila lokugoga, abayenelisanga ukuthi bangene, abanye abangenanga kuprogramu ye-census, ife kuthathwa o-assistant babo abayibo abaqhatshwe nguhulumende bangeniswa bakwathiwa ababalisi bangkhona abasebenza nama-assistant ababalisi abakhubazekileyo. Now i-corruption on its own iku-divide abantu, isihluku thina sithi-ke njengabantu abangaboniwe labanye abagogekileyo sithi thina, nxa kuyikuthi-ke singazange sifakwe njengoba singafakwanga, baqhubeke bezivalela bodwa libengasivali futhi asiyigophele elizweni. Njalo futhi asiyo uhulumende okwenzayo, ngoba abafowethu abanye emashonaleni bangenile ngabantu, ikakhulu kithi esindebele ama-officers ale-attitude abasebenza khona ikakhulu esindebele bale-attitude labantu abakhubazekileyo. So yindlela engafanelanga yona leyo. That's why sisitsho sithi sifuna ukuthi ezinye izinto siziyenzele. Kodwa-ke layo uhulumende uloku silokumblema, kade sakhuluma ukuthi ezinye izinto kumele babone ba supervise ukuthi ikota system ethi iya practice yini uze lati inendizungena kwezinye ihlelo kuinto ebuhlunge emahlabezulu labona laba abantu abasimelayo ku school psychological services abe SPS yakuthi bakhona abangena emsebenzini yona leyo bemela abantwana abagogekileyo nababantu abagogekileyo special education abayazi le braille abayazi le sign language. I can give a good example nxa sokumele kube lobufakazi bukhona ubufakazi can pick them be sikhandwa papa be bala i braille umphathe ipaper le braille cannot even read anything but they stand to stand for us nxa sokubuya kukhethwa inhlelo ezinjalo ezisensors bahlala ezitulweni bathule zwi aba advocate ukuthi singene part emathibeleleni ungani badawuta ukuthi abantu ababalisi abangaboniyo bayenelisa ukufundisa sifuna ukuthi kuyi attitude lokhu kuphele ikubona bengasifayile ezinhlelo kuyabuya ke sikuze kuzabona bazasikhipha akuphele ukuzinhlelo lokhu ukuzingezi labantu ababalisi abangaboniyo yabo.
Salibonani basakazi bestudio 7 linjani impilo? Hayi mina ngithabiswe ukuthi i-independence leyenza ke leyo sibona amabandla akithi wonke esibandawonye okube kuhle kakhulu mina kungithabise kakhulu okuthi ngabe kuhlala kunje ngibona le mavotini abantu abangeke bani singavota kuhle kakhulu kakhulu kube kuhle sibili ukuthi kwathulisa kwa TV elizweni kulalokhu kuhlala abantu bebungukuthethisana kube yimulo onxetshwa njengalaba abaphikisa bona abaphambili bakithi inhlamba hayi kuze kuthi lalaba abantu abangaphandle kwe izwe laba angeke uze bekhuluma ngenkulumo eright okwabo kuphela baya bephunga ukuthi khafula inkalakatha zenhlamba bephunga ukuthethisa bethethisa okungamnandi bakithi okungamnandi kokuthi uyafika ukuthi abantu bayesabela.
Sanibonani sanibonani inkokheli zestudio 7 nabalandeli bestudio 7 ninjani niyaphila? Eish hayi lapha silenkinga lapha eZimbabwe la sinenkinga enkulu kakhulu sinenkinga uzwa abantu bekhuluma nge-tribalism. I-tribalism eZimbabwe yaqalwa iZanu. IZanu ithe ukuthatha ilizwe ngo-1980 yabona ukuthi ngapha emathebhelele ndikakulabani yavala amafemu wonke ayekobulawayo yaseHarare. Kathesi iHarare isincane from amashona asegcwele kobulawayo ukusukela ku-6 Avenue usuke erenkini usiyafika edrobheni phakathi usiyawudlula angazi maybe ufike kubo Max Garage khona ligcine yibo abathengisayo esitaradeni nasemashophu noma yikuphi nje zathola kuba ngabantu basempumalanga. I-tribalism yamaNdebele ikuphi khona lapho? Into enginanzelele kakhulu ama-opposition afanele ayiqapheli. Mina ngiyamangala ama-refugee aseZimbabwe from 1980 kuzofika namhlanje kule 42 years basavedwa bevetela ukuthi babesegangeni babencedisa. Mina kangikuthi athi njengento eliqiniso ngoba uma sokuseduze lokuthi kuyovotwa bayabakhumbuza ukuthi belile izimali zenu angazi umbe bazazithola lo nyaka kodwa ke ena le into mina ngiyibona ngenye indlela mina ngokwami ngikhulumayo manje ngiyibona ngenye indlela aluba kuthiwa ngilawa ama powers mini government izibenza yisa ecourt yokuthi le nto iyafana lokuthi bayenza corruption oba bribe abantu.
Sanibonani ku studio 7 ngiyalibonga lela ekhama yenkosi siyabonga maliphilile lathi siyaphila beyinesihlelo lapha esiqinisa kulobaba othwa uPresident Emerson Tambutso Mnangagwa ngendawo yakithi yaselipani lo ndoda lo sicela ukuthi ihambe esigebhela amadama akithi asagqibilikayo lavuzayo maningi kakhulu kulenyi laphana emalungu lematsheni matama laphana liyavuza laphana egwamba laphana liyavuza laphana ikhona elisebubi wazi usithi wayesenza kahle kakhulu ngoba ayekwazi ukuthi indawo yaselipani iyadinga amanzi ayilanda awo enamanzi amileyo maningi kakhulu amadama engingawabala kodwa njengoba sengabalile amathathu likhona lapha lasemazwideni futhi emalungu lalo futhi ligejwe sicela ukuthi esinikeze ikatapila laphana egebhe emadama akithi lapha elupani inkongo zokuthi zakithi ziyabulawa ngendlala usimithi wayesicabangela kanti lo baba unjani ngempela lo melipani naye mayizwa le audio sicela ukuthi esilungisele amadamu lo melipani ayinandaba ukuthi ungayiphi iparty kanti igovernment leyo amadamu yagebhi le akuphi ngoba asimithi la sicela u-testament yena wona umbe sigebhela amatsha ke msi ngoba sikhona indawo sifuna khona amadamu ngisho lasenyamendlovu lapha amadamu afuneka lapha endaweni yasemakhokhomba selifuna idamu lapha sengathi uMnangagwa engakhuluma lo-obet lapha ngumakhelwane wethu ukuthi esizame ngamadamu.
Studio 7777 ngibingelele ngibingelele awu bacosheli bezindaba no bonke jikelele ningabazi awu nibahlehle kunamhlanje nje nami ngithi ke ayiphilani benkosi niyasakha kundawo ngendawo sonke la isikhona esizwayo lo msakazo bakithi ke hayi nami ngikujimana kangwenya ngithi ke kengidlulise nami okuncane nako kumelana nomphakathi wasemalayitsha emalayitsha kuwa 10 wa 10 malayitsha village ngaphansi kwesikabhango isport kwesikamgijima awu ngiyakhala bakwethu nako kwiproject kukhona kweclinic laphana i-health post bakithi ake nisize umsamari olungileyo izwayo hawu bakithi makalahlele itshe sivivaneni bantu benkosi kukhona nathi okuncane esesikuqalile abantu bahambe bangelide ukuya emaklinika angakithi 15 kilometers kanjena okhokho nabantwana abantu nabomama abayithwele kubanzima kubalukhuni nabangalahleli abantu bathi busisiwe siphayo kunesamukelayo ngibonge bakithi ngcongoze kini nonke nibahlehle
ngizalibona ndinjani lonke ku studio 7 ayi yalizwa liyakhuluma bakithi liyakhala ngezali chef ayi 2023 asikhipheni zani phezu besikhiphe yatshana bedlulekile ngomakanti wabo lo abamthembileyo bebona ukuthi ukhuluma amanga amaesiti yawina izani phezu izani phezu yathi ngakasiyini nomakanti wezathi izani phezu yawina izawina amavoti wona la futhi ukuthi wawina ukuthi kutheni ningakasiyini ezehla umakanti wabo umsebenzi omele bemnike wona umakanti wabantu bezani phezu special umnangako abantu bayanyamalala eZimbabwe laphana kulabo iside mara kadisa kuyazivuti ba kwaye bengadumakandi wa profit into ezifana zenezwe ukuthi abantu abanyamalalayo bangapi ekele kube lo profit ayo ukuthi umnangako uyawina amafosa hayi kube kwesitshela mange design PF yawina lokho kwatshele nako lokwamanga lo
ngiyabonga studio 7 ithuba lokungibhala lami Paul ukuthi lo 7 ngiyabonga kakhulu hayi lami zama ukuthi ngichathe ke labanye abantu izinto nje abangazaziyo abangaziboniyo ngiyabonga studio 7 ithuba lokungibhala
lawo bekungamazwi enu linamba laleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uselaye uhulumende wakhe ukuthi aphathise ele Ukraine ngenye njalo imali eyizigidi ezingamakhulu angamachumi ayithoba minwembili i-$800 million eyozomvikela. Imali le izathenga izikhali ezokuvikela ilizwe kubutho leRussia elihlasele leli lizwe. Sikhuluma nje umongameli wele Russia ubikwa itshele ibutho lakhe ukuthi lingangeni ngamandla kwenye inkampani yensimbi okucatshe khona abantu makhaza lebutho leUkraine eselisinde ekubhonjweni kwedolobho lonke ele Mariupol. Sixoxe lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Jerry Twala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukhona ukwethusela ele Melika ukwenziwe ngele Russia ukuthi lingaqhubekela eMelika lihambisa izikhali kwele Ukraine lizazisola. Ubona ngani lingathatha nyathelo bani? Kwenzakala yini ukuthi lihlasele kumbe yizo izikhali zonezi eziyaba zihanjiswa kwele Ukraine?
Lokho kangibone kwethusela ke okwenziwa yilizwekazi laseRussia lapha. Nxa bengathi bethi bona izwekazi leAmerica lingaqhubeka lilokhu lisekela ele Ukraine libanikeza izikhali lizazisola. Lokho kumpela kungaba lempumelelo embi ngoba njengoba ngishilo ekuqaleni izwekazi le laseRussia kale thuseli likhuluma lisenze.
Manje ngokubona kwakho injongo ye Russia ingaba ikuthatha ilizwe lonke leUkraine yini njengoba sike sabona bezama ukuhlasela lesigodlo sakhona iKiev kodwa kungani kwehlule?
Xa sikhangela izenzakalo ezenzakala khona phana nje ngibona ngathi kungenzeka ukuba iRussia igcine isithethe izwe lonke laseUkraine singakhohlwa phela ukuthi ke kahle kahle nje leli yilizwe nje linye kulama-Russians amaningi kakhulu eUkraine kulama-Ukrainians amaningi kakhulu ngase Russia
ngabantu ofanele tingabe kuyaphiliswana nje maphile in harmony hayo budla ngudlawo okwenzakala kodwa ke mbona ngathi kuyalapha ekuthini umnumzane uPutin ungumongameli waseRussia bazagcina belithethe izwe lonke laseUkraine
umnumzana Jerry Thwala Jackson ngolandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseOhio ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zicubungula ezombusazwe zithi ibandla leZANU PF lilakho ukunqoba kukhetho oluzayo. Ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuthi intengo yokudla ikakhulu isinkwa ikhwele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Libe lempelasonto elithukela.